eNdebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Linga litshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izitheso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakoBulawayo lokhu umubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osekusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Van Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi hashtag this flag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa usandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye lakwele Switzerland ulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqela ukuncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izitheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation for now nearly 2 decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezitheso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakuguteka yaze yalahlwa ngenxa yezitheso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Ala okay, ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakule Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kubona njengani ezingathi yi-term elithiwa megadeal li sethenziswe kanengi kusukela esikhathini zika Robert Mugabe esenze i-term leli elithiwa megadeal. Kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngukubona. Siyababona sibili besayina ama-deals kodwa asingaboni ukuthi ama-deals angikhona alenguquko bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana eZimbabwe balokho behawula, akuna msebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megadeals kaatho lutho kawasebenzi.
Kodwa-ke ngokutho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu-ke yikho kuyakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond lemtshina yokulima akusuze kuncede khonokho engakuthola.
Udube ukuthi uMungameli uke wabhoda ngomnyaka ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion ku-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protests, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona ku-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protest anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona kathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi uMungameli abhode efakathela abagadi bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, yabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan uzatholani kanje le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum.
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe angazi ukuthi bengasinika bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo ngala lutho bantu bangkhona bayahawula bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan nabo Kazakhstan nabo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engayi lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini weNketha 6 bekulemota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi seNketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha eNketha akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 ilofu eyodwa. Imota leyo ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imichova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imchova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi ngokuthi khona sisenzeni khathi sasikwazi lokuthiza ngobani ukuthi siqalisela ngathi asikwazi. Emashopsi vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu ade bezithathela ngokuthanda ngoba unalutho konke amagasi vele afile, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi lokuthi sibone kumbe amapolisa sike sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani lokuthi kuyaze kube right nina sikwazi abantwana bayanga vele esikolo sihlelabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bhebhe ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwakoTM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi amalokitshini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi ngiyabona bayesaba ukuthi vele bethengisele abantu. So yathi sikwenza ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobe transport isiphi ukutholakala angathi nxa unemoto yakho uhamba. So amashop abevuliwe ngathi ngo-TM o-Pick n Pay. Kodwa ukuthi uzofika khona ukuthi TM Pick n Pay ngathi lona ose-Bradfield. Bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi uthi uzofika phambili usiba nzima. So yiwo amashop abevuliwe ndawo singakwendiyo u-TM. Yabe nganavulelwa abantu kodwa ke inapha abantu abahlala khona vele emalokishini njengoba kuratiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona pha emashopu akhona wavela kula lutho kwaratiwa abantu bathathe yonke impahla yade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi seNkulumane unkosikazi sisaseNkosi Dube uthi lamhla idolobho lakoBulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Lamhla umumo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibona emalangeni. Abantu abaya emsebenzini kuphela le mshova ihamba emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashop sonke aluthiwa kulaluthi amashop ukuthi bakwanisa ukuthi bathenge ngaphukudla. Kodwa komunye ukuthula kuthule sibili kuthulisekile akula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona ikakhulu emalokishini lapho amavinkili ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhla ka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebethengisela emigwaqweni kwaBulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uqoqele umnumzana Josephat Mzaca Ngulube yena othi ubona ngani ukutshengisela kwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile kodwa okokuqala zaqala zisole nje ukuthi abantu basuke bangasaziphathi bese belutha amanye ama-shops abafowabo abadala abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelelayo ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthani ngolwesibili bakhanyise bala owesingathi ngesilungu ama-press statement achitsheniwe amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-internet. Wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona koBulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu i-WhatsApp bevala into njengeFacebook. Bekuyisikhathi lapha bezebesehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphitshiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethudinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu usebenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuyakuthi into encane njengelungelo lwento njenge-information ukuthi abekwazi okwenzakalayo ngelizwe lakhe kutshengisela ukuthi ibona vele laba bantu kabathintanga from umkhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngoba uningi bethu?
Ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokhu. Izano kayikazwele, abantu bezano kabalaleli, njalo abantu bezano kabala nembeza ngakhala into abazenzayo. Yethu sikumelele kwikwesi kufunayo yikho ngithilo lezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Khaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abazithathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila inawafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona zabaningasilazo so into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uzulu
engingakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithanda nenini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibi ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadala asiwafake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi sisuka lapha eviki ezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale asibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu
Hello-ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo okubanzi ngalolu daba lizakuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo longulube Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakwele Bhilithane bokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abaningi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokhu okumele kwenziwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Udesibhedlela balutshwana abongi abakade beselapha isigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu suku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekujeyiningi libhekane lendlala. Iningi eliqophe le Studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlule ukuthi adelive lo mfana asenzile khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esizawabiza sithi i-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezelo esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo kuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamisa ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe kuthi umkoko wenhlelo zebandla lezapha ezansi emandebeleni umnumzana Austin Spanda.
Ungeza kukhweze ifiyweli evele isehlula kathesi ukuthi itolakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungela ndasisayidi angithi bephila nzima kulene lakithena emandebeleni siphile ngokutsheketsha and ukutsheketsha kwakhona sokuzima pho sithenge ngani ifiyweli yakhona yonale sithenge ngani ukuhle khona sokukhwele kangaka hayibo izani kayiphume yehlulekile 40 years yehlulekile kayiphume
umnomzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo
indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele sinalo
osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu kuqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni
ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge akukhona okwe-three days lokhu akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi kasisafuni thina asisakufuni lokhu okwenzakalayo akuye phambili ilizweni litshintshe kube kahle
abanye bathi kuyadingeka ukuthi umnankagwa ahlale phansi akhulumisane lo mkokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngobundla urhulumente omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulensi yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu kobulawayo ngoba ingelamafutha ezimota amapholisa aqhubekela phambili elinde amagalaji njalo agcwele idolobho lonke loba nje kuthulisile kulo mhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethethwa umlando wokutshengisela ngemva kokuba etholakalela uMathisa Mathai Mota ngomlilo ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
lokhu sikudaba lunye inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-tripartite negotiating forum asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region
asila committees even from here to office ngoba thina wethina we're just a region so siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani so le information up to now asilayo kodwa ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele libehlane lawo so kwakade sihloku sa-west ihobhing ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwekulenjini lokhu kuze sisithole i-update kade esi-update asilayo ukuthi kwenzakala so yi-challenge esilayo kakhulu
libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo
ukuze uzwile kodwa sibe sikhangela ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulalana nama-social partners ukuthi abantu babuye bakhulumisane ukuthiwa yi-tripartite negotiating forum ingenise uhulumende ingenise abaqathi emkhozi ingenise isisebenzi i-labour besikhangela ukuthi nohulumende ngawubiza inkundla nalana ngesikhathi esesinje kwakhulunyiswa nabonani kuyanga so nxa leyo nkundla ingakabizwa kuzananzela ukuthi thina up to now silitshela ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa ngakayenzi lutho ngakho so ngokunjalo kufana lokuthi singathi thina kazwanga kwesingakutho kodwa i-message sikulokuhambe ihambile silohlubo lokuthi silohulumente ongathi kwesinye isikhathi ubanjele nkani engancediyo kodwa buyabhode ngalefitede hhayi ilifisa abantu bakhulumisane kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokukhona yenza ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela ne-update echaw ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswane
ungani uhulumende ugcona ibandla le-MDC
well okuyiqiniswe wazi ukuthi iviki liyanephelele ngale sasimbhalele samnika i-7 days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezilungisiswe umkhono muvuselelwe indaba leyo kusuba kwemali ilungiswe ipol not ihambe kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani kulapho kwabuyayo khona le ndaba yokuthi sokukhweza amafutha abantu behlulwa lokuya emsebenzini nxa sokukhweza amafutha imijova yakhwela abantu basezebhatha ama-titals kwahle kwenza ukuthi kube le-reaction esamhlakenza masinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile so esingakutsho yokuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga usesiphelela ukukhweza amafutha ikhweza ukuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni.
Yilapho lokho sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC endawonye lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashofu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BFS yenzile. So ngamafitshane ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzimeni obukhulu kakhulu basebenza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusonto enhle yena leyo, and ayisoze igcine isi-achive yena le nto ebifuna uku-achive. I-ZANU PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesokusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela seziyinika indlela yokuthi ingene ebantwini ilimaze abantu kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona kodwa-ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elomzali ongumnankagwa onjani loTiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi wokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangikhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntana mdelegate minister wayengekho mbe kwaseku-10 mbe wayesethabe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umthova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzakhathi umthova athini?
Mnumzana Bekilizwe Dlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokho?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi onabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguye obe mubi sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngijilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabanga esefuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siye la kubantu abakhe, uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesiye kuleli banga ukuthi ukukhithwa amashotha, abantu bagijima bakana namashotha, abantu kuze bacabanga ukuthi bazivikele, bangalwi bona bodwa bethathelana izinto, ama-businessmen ezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo. Olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa loTiwenga. So uTiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu, ingcwethe ecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje ke sengilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.